Mina ukufaka umgalo ke makula akutholuto. It is not it's an event because umgalo killed abantu baseMandebele including abantu abethu abafowethu. So umuntu okubulalela umuntu vele ngamthi ngayisebhubhile umzwela njani. Wayevele edabuke kuzaphu ngo-1963. Wayevele ethengisa ukungahambelani labantu beMatebeleland. Langingasa singakakokungabi officially spy, but i-movement yonke kusukela lapho iZipra isilwa umgalo waye part of the instigators. Because instigated ukuphuma kwenzisane ngo-1963. Ama-killings zonke lama-event onke ayenzakalayo kusiya kubo-Tanzania, Morogoro, whatever iZipra ngo-1976, is part of it.
Ngalisithi kuningi okungabukekiyo akwenzayo, kuyini kahle kahle ongakuqamba?
Ngangithi kuningi okungabukekiyo akwenzayo mntanami ngikhuluma ngokubulala abantu ngo-1980. Kakhulu ngo-1980 esenguyo sezibambi okuthi ukuthi kwayevele nesiqhile ngaleso sikhathi. Before 1980 uzotron state uzafaka umuntu amfunayo. Then the reading started ke khonapho 1980 umgaki wathi waphiwa lowo mbuso. Then ngo-81, 82 to 87 was busy killing amaNdebele. How can I be happy ngomuntu obulela abantu bakithi? Kusukela ngo-79 zanisasizwasedeng ithensini abanye sasingababoni ngamazela akhathaza. But ke ngigxila kakhulu ngesikhathi esethethe yena umbuso ngo-1980 ekhanda ilizwi lokuthi iZapa ithathele i-property yeZipra under the auspices of nabantu abangama-terrorist. Umuntu obelilonke nxa esesithi uli-terrorist uyabusizwa njani? Ungamzwela kukuphi into njalo? Because to me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesiNdebeleni, kalandaba labantu bakule-region, isiwayi wayele-grudge kuthi akwanise ukuthi ababulale sithole amandla.
Thini ngesivumelwano se-Unity Accord lala abalokhu bekhona khona ngale abemaNdebeleni abalokhu besebenza labo?
Something eyadaleka unkomo futhi ngengxenye abantu bangami ukubulawa. But yona ngokwayo i-Unity Accord akula zinto ezibambekayo, akula mpahla ezahlanganiswa bobabili ezezanda kezezapha. Labasala ngikhona ngale basele ngokufuna ukuthi ngengxenye bazakhotha nje. Actually zapha abantu abaningi abayahawula banjengami nje ukuthi nxa ukhuluma lami uyazizwela njengokumdala okuzihawulelayo okuhola 317 bond which is about $30 in his own country okungalakunanzelela kokuthi umgabe nguye esasilayo futhi mhlawumbe asizwele. Ukuwaremark esithi amatitsha vele ngachiya ubutitsha yikho wena wabuchiya. What type of editor is that? Uzamzwela njani kumzamzwisa njani into njani?
Siyabona njalo ukuthi kule ngxabangxoza ukuthi uzabekwa njani. Kuke kwaba lokudonselana kwahulumende lakumndeni wakhe.
Ukudonselana mzele kufanele kube khona ngoba nguye wakudalayo. Ngitsho nje ngoba unkomo wayengafuni ukuyabekwa e-Rosebank. Umgabe wakukhiyela. UMabheni wayengafuni ukuyabekwa e-Rosebank. Mina ngikhumbula ukuthi okungaba ngcono kuko konke njengoba sibula nge-ground evele njalo. Laye kayebekwa e-Rosebank lapho kulabobhuru bakhe bafike bambuze ukuthi wayesenzelani into embi kangaka yokuthi afake umuntu lapho angafuni khona. Laye kahambe e-Rosebank njengawo umuntu ohamba e-Rosebank ngenkani.